kwabuye leZimbabwe dollar ime yodwa. Kwakungadingeki even umuntu owadrupha i-economics ku-grade 7 ukuthi akutshengisa kusebenza. Mina besenza konke khonokho ababekwenza, ngangicabanga ukuthi bafuna ukuthi iZimbabwe dollar yabo leyo ibehlethe phezu kwerandi. So kuthiwe eZimbabwe kulinye i-currencies ezisebenzayo iZimbabwe dollar lerandi. Hayi ukusetshenziswa kwe-US dollar kamvumelani nakho. Ubuyele nje lula emazweni alulwa ukuthi ngikhulume ngawo i-South Africa le-Botswana. Ungakhangela ukuthi the highest denominator circulating in South Africa is 200 rand. Yikho futhi okwenzakala eBotswana. Wena usubuya uzokuthi highest denominator circulating is 5 dollars. Hayi, mina ngokuhamba kwelatshiswa. Ushonipho ukusibili.
Ubone ngani lokho kulomthelela yini lo kwenzakala kathesi kwezomnotho welizwe ukukhuphuka kwentengo yempahla lokunye lokusilela
kwenye? Impahla akusoze kuyekele. IZimbabwe dollar ngubani oyethembayo ukuthi yimali angayibamba okuminyakembili esebenzisa yona? Akekho. Lapho amabhizinesi besebesithi intengo yethu sizabe sixotshanisa ukuthi ngingathengisa ngeZimbabwe dollar ngihambe ngiyethenga i-US dollar emkambo omnyama ngigcine imali yami ngama-US dollar. So intengo ye-US dollar emkambo omnyama yiyo ezakutsho ukuthi ngithengisa malini namuhla. Ingakhwela kusasa kuzengithi ngiyakhwela.
Intengo yempuphu isiyehlisiwe. Ubone ngani lokho kuzayenza impilo yabantu ibe ngcono yini?
Impuphu phela yikho ukudla kwethu kwansuku zonke. Kodwa kubhajethi yomuntu yansuku zonke ikhomponenti encane. Ngoba ungakhohlwa lokuthi amagesi kathesi bawakhwezile bezama ukuthi labo baxhuthanise i-US dollar. Ngingazi ukuthi bona basebenzisa i-interbank rate kumbe labo basebenzisa i-package packet. Ungakhangela intengo yamagesi ikhwelile. Yo yokugada usuka endlini usiya e-town ukuthi ikhwelile. Kwamanje konke umfuli akuzimayo. Ngimi kuyukuthi nansi ihembe le isindala. Ibe sidabuka. Uthatha isigamba uzama ukudambela. Iye uzadambela lamhla kodwa uqeda ukudambela lamhla kusasa kuzadabuka kwenye indawo kudabuke kwenye indawo ngoba ilembu leli selilidala vele kalisadingi ukuganjelwa. Angihambi nokuthi kusetshenziswe izilibona. Izindlula leyo kayibelethe phezu kwerandi. Njengakhonokho okwenzakala eNamibia, njengakhonokho okwenzakala eSwaziland, njengakhonokho okwenzakala even eLesotho. Ukuthi imali yeSwazini awusoze uyibone ilistiwe emkambo wemali emhlabeni kumbe ye-Afrika. Ngoba yona ilandelirandi, irandi lingakhuphuka la iyakhuphuka iye phezulu, irandi lingehla yenze njalo. Yikho bele bakwenza bazakhuluma nge-sovereignty ukuthi i-monetary policy yethu iyabe isi-controlled e-South Africa. Kumele nje usifake ukuziqhenya nokuzigqaja nobuzwe bethu eceleni, sizame ukuthi silise sizichobile silungise umnotho wethu. Uthi umnotho wethu usuvukile lathi sesingasukuma siphakamisa amahlombe. Ukuthi uzigqaje kuvele ungenalutho kwesinye isikhathi kakuncede.